Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-ye inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency, lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge-96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku-15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezitshiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhla ka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhla ka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ababalayo siqala sukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise ekuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstad. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezitshiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu, iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo, hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo, bayasebenzisana lama-enumerators, njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amachuma amane emizuzu. Umuntu lwana uyabe buza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamachumi amahlanu. Kodwa esikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe, njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imbuzo yakhona sibili ijulile. I-questionnaire yangikhona ile mbuzo phose engaba lezigaba ezilichumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa inengi, njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abayebethe balala ngobusuku kamhla ka 20 ngolwesithathu lolodluleyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabithe yaba lama visitors njengoba sikwazi ukuthi bekuli careful lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinisise bamnengi, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele, abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hayi yena uyazithengisela imibhidi, uyathengisa lokhu lalokhuyana, baza kubhala phansi konke konke. Lanxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda, siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulume khona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe, isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele parlamente njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga lezanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini, indlala sibili, indlala yako konke, indlala abantu abala kudla ukudla izulu likilizile, izulu abuya kuhle kuqaleni kwathi ngemva kwakhonokho amabele achabalala ila izulu labaleka amabele aza awonakala. Ngokunjalo kwakwazise lesi lotshani ezifuyweni, utshani uzashipha njalo izifuyo zeplazi zabulawa yindlala, kwazise namanzi aza super akungasanga leminyizamo yokuthi kulungisiswe konoko kusethe masinya kangaka ukuthi kuvikelwe konoko sokumele uhulumende laba sincedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho bangayenelisa khona ukuthi bebonakala ukuthi abantu bangathola ukuba kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncedwa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikho simile kukhona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kulendlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uZulu esiyasizibone ziphathisa esesiqalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi lezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika esikhathini esinjalo ezingenele ezincedisa okwakade ezinto sezithumile ngoba kade ubeliya kumnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile njengoba izulu linyeke kuhle kangakani kodwa kadesi hhayi sesithi inhlanganiso lezi kuza kudinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo labalini sikacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kulendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yindlala
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke zimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kanti ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba uhlani bona obukhona obutshileyo busesekhona okwakathesi kodwa buzaya kuthabalale phela ngoba uhlani lowa usazange bavuthwa sibili waze wafika endimeni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusika esilandelayo kwazise kuzaba lolo ukuthi kuzaba le ndlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha kholoko kukhona
umnumzana Belief Kaule isakhamuzi seCholocho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi kulomantshi wakobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo. UNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu. INew Zimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT. I-Chronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ah, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kona lapha mangisizwa abantu bekhuluma i-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona liright iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyile into ephilisa abantu. Ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli uMnangagwa owalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe. Angazi ukuthi bezositshela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe. njalo ilizwe lase France kakade akusikuthi lingabe isitha selizwe lase Zimbabwe kuphela yilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no uhulumende wase Zimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lwase Zimbabwe uhloniphe nomthetho sisekelo wase Zimbabwe and so forth. So laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeli sabo uthi hayi khona lokhu kukhulunywa ngupresident wabo kungabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana wathumela olimeleyo walo iambasada ukuba abe khona laphana. So ke ngithe ma ngithi ngilalela kahle ma elokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe.
Salubonani, salubonani basakazi nani balaleli be-Studio 7. Basakazi nabalaleli be-Studio 7 ngiyakhala ngikhala ngalizano bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlajelo, saba ngumnikelo omhlajelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sesihambe saphephela emazweni nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnangagwa nabo gawule nabo suwenga nalabo obathumba lochuma lona bona ababhizi ngokufida amapocket abo ukuthi abantu phansi baphila kanjani hayi akusindaba yabo leyo ezilongona abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona eZimbabwe thina ke izihluphekile esithi sizamela abantwabethu ikho sokuyikufa kwaba kwekusasa labantu labantwabethu lethu lokhu ngoba mangabe sixoshwa kwamanye amazwi ukuthi abantwabethu sizobasangana ezikolweni abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnangagwa lesi. Siyacela abantu bakithi ukuthi phela ngabe ifi ngabe kuyabanjwana sibambane sikhiphe lezano sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthi wena ungayiphi iphathi wena ungayiphi iphathi ezilungu waphuma izano bantu bakithi izwe lakithi lubuyele esimeni esiright. Asibambaneni bantu bakithi sikhipheni izano izano iyasibulalisa bandla.
Studio 7, Studio 7 linjani nje lonke bona ngapho o Gibbs o Ezra Chisa otungamile inkomo osithandekile emhlanga lonke nje lizizwe nje libingelelekile hayi siyazizwa mpela izindaba mpela sizizwa njalo zijisa hayi namhlanje zothanda ukuphawula ngebandla leZANU-PF leli ibandla leZANU-PF leli lithi liwine emakhaya emadorobheni liyadliwa. Umbuzo wami uthi kati bangaka abantu abasemakhaya abantu abaningi abasemadorobheni labasemakhaya ibaphi abantu abaningi masibala nje abantu phela ungakhangela iBulawayo ukhangela iHarare ukhangele nje amadorobho nje wonke lapho iZANU-PF idliwa khona kodwa iwine emakhaya. Isihluku seZANU-PF lesi sokuthi isidiwine emakhaya ivotelwa ngobani emakhaya kuba ngoba abantu emakhaya bayivoteli ivotelwa ngondova yini ibandla leli leZANU-PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leli ability liwina khona lina bantu beZANU-PF liyafuna ukudlala ngathi dina liyafuna ukudlala ngathi emakhaya vele iZANU-PF kayiwini ngitsho ithi dli iye emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho lintshela ukuthi kule phathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu eZimbabwe kodwa kuve le bandla ethiwa liwini emakhaya linje iZANU-PF usho ukuthiwa iZANU-PF siwinile ngaliphi ayi lapho sinojogcekeni lapho mina zahlala ngisana ke khonoko
Studio 7 njani ya kuma umaphosa lapha kondolwane esigabeza umakhulela hayi lize lizima kakithi South Africa la izijikela sofane sekhaya bakithi sevota saba nenaki ngoba siyavota this year next year sorry kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana abanye basakhuluma ukuthi kuvotela umqondisi yakuzapho bekhangile phela straight bathanda nje amaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siwathanda ngoba amaqembu akithi lase siyawathanda kakhulu bakithi basuke ukuthi kumbe siyawazonda ngoba siwathanda amaqembu phela ayisindebeleni kodwa esikubonayo kayi ndawo kwamanje owamanje mina vele ngifuna umqondo sibejoin empeli lokuzeni i-TCC ngoteleni yona ngoba i-opposition engiyibonayo elenqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu silokhu sikhuluma sithi sifuna kwethu ngamandebela alokange sikuthole lokho ngoba kuleyinye impeli uyokhuluma impeli umnyanga kwalapha ngamtheka ekhuluma ithi laba azijoyina azibonisele ukufa eliqinisile bazakufa abantu ngoba lapha into enkulu bakithi fanele sikhipheni izalo esihlalela bami sikokhuluma ukuyabelwa kwilizwe lakithi lakomthwakazi hhayi lapho siyangena siphe akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani engiyijoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asinanzeleleni bakithi ukuthi sifanele sivote i-TCC sikhipheni izalo sikokhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSomalia, ele-Ethiopia kanye lele-Kenya azathola usizo oluvela eMelika ole-$200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili, 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lwemelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje ngikhongonandlelela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu, behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa okuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli ekala lokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya akazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela eCalifornia. So singazi ukuthi kumbe igciwane lelo lithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi uVice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhanye engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo, sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster kususo kulobufakazi sibili obugcweleyo okutshengisa ukuthi ingazi kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris ungumuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines. Wahlaba amajekiseni womabili eyokuqala neyesibili, wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli, ngumuntu nje oziphileleyo eyasizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu engiqonqosela, lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo abangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla, lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala, eyesibili, ile booster shot, ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama-booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu baza kwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la. EZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina, ye unje konje asihlabi amajekiseni, asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni, ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wanjela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua? Ngakho-ke hayi, asoze siguquke sibe zinkawu. Siyabe lokhu singabantu siphi silempilakahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle eMelika.
Dienhlanhla Laksifa. Umkhuba osubhakhile emhlabeni wokuhlekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala, angilankani labo. Ubunja lobunyamazana that has costed lives of foreigners in South Africa. Dudula demons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capitalist city. Deep Sloot is the union building. Dudula movement is the cabinet. Unhlanhla ithungamela. Abakithi bakhanzingwa bephila kwenziwa idili ngathi. This South Africa place of gold is the merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mdloli omhle. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Dudula Operation Loyalists, led by Nhlanhla Lux. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zixoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla abafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, lithini makunje? Lakhelene abantwana sebevukelana, lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a gardener in the four ways neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpotazwe Nyati, be dead at 43, leaving behind four kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelisha Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpotazwe Nyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbonga enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyati. Makalale ngokuthula, siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.